idolobho lakoBulawayo lilabantu abafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende abangaphezu kwamakhulu amabili i-200 kodwa kulezihlalo ezilitshumi lambili kuphela i-12. Izakhamuzi zakoBulawayo zithi ukuthulisela okukhona kuyasolisa. UMnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi ukungakhankasi lokhu kuyabasolisa. Uthi kukhankasa amabandla amadala anjenge-MDC kanye nezanu-PF. Kodwa lawo mabandla awatshengiseli idlabuzane. UNdlovu uthi ekhaya lapho avela khona amabandla amatsha abawafunayo awabonakali.
Ukuthi abantu abakhankasa yibona ababakudala esibazi njengamaphathi abusayo. Lalona lele liseduze elincintisa kodwa lamanye amaphathi esabe sewafunta ngene awakhanyi awakhampeni bakhampeni asibazele akhathana abanye sibazele koBulawayo thina singabantu bemakhaya ukuthi siwabone siphonge uzokuthiwa kulo mntu nje lo nje lo nje kuphelele khonapho kodwa ukhetho sibona liyasondela ngelanga ngelanga.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Thalita Sibanda uthi lapho asuka khona kulabantu abafuna ukuncintisa abangamatshumi amabili kodwa ababonakali ethi kukhankasa abantu ababili kuphela.
Into emangalisayo ukuthi abantu abafuna ukuvotela kabakhanyi bangu-22 kodwa ukuthi benzani abakhanya ngabe-MTC labezana. So ukuthi kanti ukhetho lwakhona lunjani ngoba solufikile 20 mhlaka 30 lokhu bengakabi kungabonakali kulokhu kumabantu ababili abakhuluma kuradio kuphela. Manje kuzahamba njani? Asikwazi ukuthi kwenzakala njani. Njalo sifuna ukubona into ezicacayo, sifuna ukubona kukhanye sibe ukuthi kwenzakalani. Sizubuhlungu nxa sifunga ukubona abantu bengakhanyi ukuthi benzani.
UMnumzana Edol Moyo isakhamuzi sakoBulawayo uthi inani labantu abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende liningi kakhulu njalo usola ukuthi kungani abanye bazophambanisa ukhetho.
Singakhangela ukuthi amakhandidethi avele khona ayi-212 esikubuzayo thina ukuthi yinyawokubuya kukhanya kuyizanu-PF ne-MDC Alliance kuphela abanye babahamba bekhampeyina laba abanye balandeni vele asebantu ababezophambanisa nje.
Ukuthulisela ukukhona endaweni zeMathebeleland kwenza uZulu asole ukuthi iningi labancintisayo ngabazophambanisa ukhetho. Enyangeni edluleyo uphenyo olwenziwa ngabe Afrobarometer lwaveza ukuthi amabandla amaningi amatsha awaziwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.